Sika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Onamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 24 Mfufu 2017 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje,
i-toll free number le ezeki siza sincedisa kakhulu ngoba kunje bengingelalwazi mina olwe voters registration, but khathesi sengenelisa ukuthi ngifone mahala ngizwe ukuthi kuhamba njani, basiphe ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti kuhamba njani izinto ezona lezi zokuvota.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukela ngenjabulo uhlelo lokunceda ababhekane lobunzima ekubhaliseni ukuvota ngocingo olungelanhlawulo olwama toll free lines.
Abantu bayadonda enxa sikhangele thina ikakhulu ensiza kungani ulutsha aluhambi ukuyabhalisa ukuvota. Xa sibhoda nje sibuzabuza uyeza umuntu esithi kati vele kuzatshintshana.
Iningi labantu bezansi emaNdebeleni lokho lingakabhalisi ukuvota emangweni weinsiza kanye lengxenye yemzingwane. Umanyano wamabhanga uthi uZulu kasavunyelwa ukuphuma le mali yakwamanyamazwe phandle kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo lokunceda lapho umuntu ebhekane lobunzima ebhalisela ukuvota ngokusebenzisa ucingo lokuthinta ngalo abecommission ebona ngezokhetho eSVEC onoma toll free lines ukwenzela ukuthi uZulu afinyelele ukukhulumisana labeSVEC ngembuzo emayelana leBVR kunye lokhetho luka 2018. Umathabile Masuku usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Ensukwini ezisanda kwedlula abekhomishini ebona ngezokhetho abezeki bethule inombolo zocingo ezingelanhlawulo. Inombolo lezi zimbili, enye isebenza kulabo abalomakhalekhukhwini wekhampani ye-Econet kuthi enye isebenza nge-Net1. Unkosikazi Gladys Mabena, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi lokhu kungabasiza kakhulu ngoba abalalwazi lokuthi yona indlela yokubhalisa nge-BVR isebenza njani, njalo belokhu bengakahlangani labantu bezeki ukuthi babafundise ngayo.
I-toll free number le ezeki siza sincedisa kakhulu ngoba kunje bengingelalwazi mina olwe voters registration, but khathesi sengenelisa ukuthi ngifone mahala ngizwe ukuthi kuhamba njani, basiphe ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti kuhamba njani izinto ezona lezi zokuvota, ngoba khathesi lapho esikhona bengilokhu engakezwa ngento zona lezi ze-BVR, angilalwazi olukhulu ngakho khona lokho. So mina ngiyayithabela kakhulu le inamba yokuthi sifone singazange siye sibhadale lutho, ngoba sonke sizaba lalo ulwazi elokuvota.
Emavikini adluleyo kuvele ukuthi koBulawayo kulabantu abalutshwane ababhalisa ukuvota nxa kuqathaniswa lamanye amadolobho. Ababona ngezokhetho kunhlanganiso ezizimele zodwa bathi lokhu kubangelwa yikusweleka kolwazi kanye lokukhathala ngoba ukhetho lungavamanga ukuletha inguquko elizweni. Umnumzana Nkosana Khumalo owenhlanganiso yezakhamizi ye-Residents Association uthi leli linyathelo elihle, kodwa izekhi kumele ilungise inombolo lezo ngoba kunje kazisebenzi kuhle.
Linyathelo elihle sibili ukuthi izekhibe le namba engala mbadalo ongelantengo ukuthi utshaye khona ucingo, kodwa ke inamba yakhona sesiyizame sayizama kaningi-ningi. Kukhona ingxaki ekhona enxa usithi usukhetha ulimi loko ufuna ukuthi ukhulume ngalo, ihle yale khonapho kuphelele khonapho. Kodwa ke kulinyathela elihle sibili esilethemba lakho ukuthi baza kuthatha izikhalazo zethu lezi siyabe sizifonela nxa sibatshayela ucingo, bezithathe ngokuthembeka kube lempumelelo evela khona.
Unkosikazi Chelesile Mathema, esinye laso isakhamuzi, uthi inombolo lezo zize ngesikhathi esihle kakhulu, njalo zizasiza uZulu ohlala esalele emuva ngokuswela ulwazi.
Kwezinye indawo ngibona abantu bebesukuma sibili besiyavota ngoba ulwazi lwangikhona ngani bebelwazi, kodwa thesi sokuzaba ngcono ngenxa yokuthi inamba le esikhona sizasenza lathi sinjani sibekwazi, sibe lolwazi lokuthi kuvotwa njani, kwenziwa njani, ngoba thina i-BVR mara leyo besingayazi lokufundiswa ngkhona besingakwaziko mbona ukuthi obulawa yikwade kuhlala kule number endlutshane yabantu abavotayo ngokuthi bebengelalwazi lokuthi kuvotwa njani kodwa ngenxa yokuthi kathi sokule number le sizahamba sibili ngobuningi siyevota.
Kwezinye indaba omama abavela kumaphathi ezepolitiki ehlukeneyo bekhokhelwa unkosikazi Priscilla Misiya Irambi sebeqale indawo lapho omama abangafonela khona ama-call center ukuze benelise ukuthola usizo nxa sebehlangane lenhlupho ezehlukeneyo kwezepolitiki. Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Ignatius Chombo uphume kumaphephandaba esithi uhulumende useqala ukuhlolisisa ukuthi uZulu angancediswa njani ukuthi enelise ukubhalisa ukuvota kungelankinga ngoba iningi besehlulwa yikukhipha ubufakazi bokuthi bahlala ngaphi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kunjalo nje iningi labantu bezansi emandebeleni lokho lingakabhalisi amagamalo kuluhlu lwabavoti emangweni weinsiza kanye lengxenye yemzingwane. Abanye abafisa ukubhalisa babikwa bebiselwa emakhaya ngoba bengelazo ingwalo ezidingakalayo ukuthi babhalisele. Uvusi Sizwe Mkhwananzi weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhangela ngezokhetho kulela beZimbabwe Electoral Commission ZEC ithi kusiyafika ngesonto abantu asebenelise ukubhalisa ukuvota e-insiza kanye lasemzingwane bangu-37,151 loba nje inani labantu abakhangelelwe ukuvota kulezo ndawo befika i-350,000. Abantu abangu-623 kube babebiselwe emva ngoba bengelazithupha kukanti abanye babo bebezele ncwadi zoku zalo ama birth certificate njengobufakazi balapha abahlala khona i-proof of residence. Loba nje izeki ngakatholi ngokugcweleyo inani labantu asebebhalisile phansi kohlelo olutsha ole-biometric voter registration i-BVR okusobala ukuthi balutshwana abantu ababuya ukuzobhalisa. Ihlandla lokuqala lokubhalisa insiza lengxenye yemzingwane luzaqitshwa ngolwesithathu kuyonale iviki. Unkosazana Linda Mpofu owenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust i-CYDT uthi ngokubona kwakhe uZulu udiniwe ngokuba evota kungelanguquko.
Izekhi ikhona lapha ezindaweni okumele bebe khona sibili kodwa uhlupho ukuthi abantu abasukumeli phezulu abantu bayadonda nxa sikhangele thina ikakhulu ensiza kungani ulutsha aluhambi ukuyabhalisa ukuvota nxa sibhoda nje sibuzabuza uyeza umuntu esithi kati vele kuzatshintshana. Njengoba nje sikhuluma khathesi abatsha bangale bayagebha emikuteni badinga imali.
Izekhi sivule njalo indawo yokubhalisa kuvota emahofisini abo aselokitshini elidala leJawonda kodwa inhlolisiso yenziwe yiStudio 7 iveze ukuba ngehola elilodwa kubhalise umuntu oyedwa nje. Lokhu akunani lokuthi lawo mahofisi aseduzane lemalokitshini. Umsekeli kamongameli wabatsha kubandla le-People's Democratic Party, i-PDP, uWellington Nare, usola izekho ngokungafundisi uZulu ngohlelo olutsha lokuvota olwe-BVR.
Lathi sikhathazeke kakhulu sibona abantu bengathungeli phezulu lolu hlelo. Kodwa ke sinanzelele ukuthi mana ingalilungele ukuthi ngalibamba lolu hlelo, ingakho prepared, ngathi uZulu akala information ngokubhaliswa kakutsha. Adumele ngabe izekhi iqalisile yafundisa uZulu ngokuthi ngokuqatha kovota lezintshintsho ezikhona ezintshile uvoteni. Kodwa ke akula information, akula ndlela izekhi ehambise ngayo information kumphakathi ukuthi umphakathi azwisise ngokubhalisa kwakusho uvota. Njalo yikho kwenza uZulu engasumeli phezulu ngalolu hlelo.
Unkosazana Evelyn Ndlovu uleminyaka ekuzalwa engamathumi ayisithupha lathiyagalombili njalo sixoxelaye lapho eqeda ukubhalisa kuvota emahofisini awezek aselokitshini.
Lapho engihambe khona ngiserejista ngihambe kuhle bambuza iminyaka yami ngabatshela inamba zesithupha ngabatshela iselfoni inamba yami yefoni ngabatshela bambuza ukuthi sivotela ngathi iminyaka yonke sivotele wona manxa kurejista angaze ngivotele kwenye indawo ngaphandle kokuthi ngivotele khona phela. Akula buzima njengoba umuntu omdala ngivele yini ngaqala ukutshela ukhulu kuqala ukuthi kuthiwa kuyarejista lapha wathi akula kuzima lami kathi singithembile ethethe ngathi ngcono ngike ngizosibhalisela ngiqede akula la kuzima obukhona nje
iningi labantu kubikwa lisithi selidiniwe ukuba livota kungela nguquko ekhona osekudale ukuthi lingathakazeleli ukuvota unkosazana Mona Lisa Nkala we-Women Development Association of Zimbabwe i-Waters uduzulu kumele abhalise ukuvota nxa efuna kube le nguquko hathi ukuthi agoqe izandla
izama ukuba tshethunkwena khathesi anti i-system le entsha so sikhanyisa kana nxa kule nto entsha ingqele mpumela izaba njani izaba different so samukuba encourage uthunkwana bahambe bayavota ivoti yakho yi-choice yakho ilizini okusala bengavoti ngeyinye inzama results afana
lapho uzulu esiyabhalisa kufuze ahambe lesithupha sakhe kumbe ipassport kanye lencwadi efakaza lapho ahlala khona iproof of residence yona etholakala kumakhansili loba osobhuku nginguvusisizwe mkhwananzi owendaba zestudio 7 emajawunden egwanda
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota kuhlandla lokuqala eliqala emhla ka 10 usiya kumhla ka 25 mfufu kulama centers alandelayo Bulawayo Bulawayo Metropolitan Bulawayo Central Bulawayo East Makokova eHarare Metropolitan Chitungwiza St Mary's Zengeza East and West Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Chafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikawani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emachabeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Emachabeleland South, Emzingwani, Matopo North, Lemzingwani, Ensiza, Insiza North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuni, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsite yethu ethi www.voaindebele.com.
Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo lwabatshayelwe The Connection sixoxa ngokubhalisa kugwalo lwabalelungelo lokuvota kuhlelo oselugqiba ihlandla lakuqala. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Besingakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edalela ePhalamende esigabeni seKurdistan okwamanje esiphansi kombuso weIraq solukelwe lwamiswa okwezinye inyanga ezithoba minwembili. Lokhu kubangelwe ukuba amabandla ezombusazwe ehlulekile ukuphuma labantu okumele bancintise kulolu khetho obelumele lwenziwe mhlaka 1 lwezi. Inhlanganiso ye-Rotary International esungula umkhankaso wokulwisana lomkhuhlane we-polio emhlabeni jikelele ubika ukuba lonyaka amazwe amabili kuphela yiwo alabantwana abahlaselwe yimkhuhlane emhlabeni jikelele. lawa mazwe ngathi ele Afghanistan lele Pakistan. Linhlanganiso ithi lokhu kuveza ukuba impi yokuhlaba amajekiseni lemithi yokuvimba umkhuhlane iyaphumelela. Umanyano wamabhanga oweBankers Association of Zimbabwe uthi uZulu kasavunyelwa ukuphuma lemali yakwamanye amazwe phandle kwelizwe, njalo sekuqakathekiswa abathenga bethengisa impahla phandle kwelizwe ngenxa yokusilela kwemali elizweni. Lokhu kutsho ukuthi kuya kusiba lukhuni ukuthi uZulu mathupha athole imali emabhanga ngenxa yomumo osukhona. Abalama accounts awemali yakwamanye amazwe labo babikwa bengasatholi imali yabo yakwamanye amazwe. Owayengumphathi mtambo wezamafekitali umnumzana Gordon Moyo uthi ilizwe selithwele nzima ngokusilela kwemali ngoba kungela macebo okulihlenga.
Amabhonzi wonala asetholakala kubo sephatheleni yikho lapha sekhona. Kawasekho ku-informal sector esingathi okusemthethweni naleyo imali kayikho. Okwesibili, sibe singabantu kade sisebenzisa imali yangaphandle kwelizwe, i-US dollar. Now, imali leyi kayisekho, iyaphela ngenxa yokuthi siyasuka lapha sisiyathenga, siyawoda ngaphandle, sifike sitshiye khonale. Xa siphenduka siyasithola izinto singasela mali. So imali leyi thina iya-exportwa, siyayihambisa ngaphandle kwelizwe.
Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi udubo ukuthi inkokheli zombusazwe seziphelelwe ngumphako.
Iproblem yipolitics, akusiyo i-economy. Awungeke ulungise i-economy ungalungisanga ipolitiki kuqala. Ngokuba i-economy idilizwe ipolitiki. Ungakhangela emazweni lapho okume khona ezenotho okume kahle ipolitiki. I-economy kakudingakala into ematikale isimangaliso evela kwenye indawo. Kumele umise ezombusazwe ngendlela efaneleyo, kubuswe ngendlela efaneleyo, kunxuswe ama-investors, kumiswe i-industry. Konke lokho kwenziwa nguhulumende ohlangeneyo kahle, ongalwiyo, ongela corruption, uhulumende ohlonipha amalungelo abantu.
Uhulumende uthi uZulu kumele akhuthazwe ukusebenzisa amakhadi lezinye indlela zokuthenga lokuthengisa ezifana labo makhale khukhwini lobulembu be-internet. Kodwa lezi ndlela azidakazelelwa nguZulu, njalo emaphandleni khona vele kazisebenzi. Isakhamuzi seLupane umnumzana Kipa Ngwenya uthi udubo lokusilela kwemali emaphandleni selufike kusibanga esikude.
Ya, dubo lemali, hey, liyasithaya bhururu, loba uyasebenza, loba kawusebenzi, izinto ziyafana, into zangikhona ngo-on and off. Uya, into zangikhona sezikhwela within a day, kusasa namhlanje ungathola kula kuleyi price, kusasa uyathola sekuleyi price. So utsho uthi hey, i-challenge yemali le ikhanya iyahlupha kakhulu la.
Uncube uthi udubo lokusilela kwemali lukhanya luzaqhubeka kungelasisombululo ngoba abezombusazwe bengalaleli ingcwethi zakwamanye amazwe ezingaphathisa ekuvuseleleni umnotho welizwe.
Imbono yabo abayikhulumayo kuso sonke isikhathi ngokuphathelene le-economy kayihambisani lalokho okufunwa yilabo abavela ngaphandle abaletha imali elizweni. Ngizakhumbula ukuthi kulalokho okuthiwa i-indigenization policy yakhona e-51-49% yona liyana iyahlupha kakhulu. Ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu enothweni elezintweni ezingezabo kuthiwa phecelezi property rights kuqakathekile. Kumele kuvezwe kahle ukutshontshiwa komthetho okuthiwa i-rule of law. Kumele kucace ukuthi umuntu oze le mali yakhe wayifaka elizweni uza kwenelisa ukuthi uma izinto zingasasebenzi ngendlela efaneleyo akwazi ukuyikhipha leyo mali okuthiwa i-repatriation of i-capital. Izinto zonke ezizona lezo kumele zihlangane zincedise ukuthi labo abavela ngaphandle babe lesiqiniseko okuthiwa i-confidence ukufaka imali. Kungibona kuphela kodwa kunye nathi abantu beZimbabwe kumele sisuthiseke ukuthi ezepolitiki lo mthetho kume ngendlela yokuthi ngafaka imali ibe khona.
Isisindo semali yohlobo lwama-bond notes siqhubeka sisiwa nxa siqathaniswa lesedola leMelika. Lanxa uhulumende wayethe sizaqhubeka singuchiki lobhanqa ledola leMelika. Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Ilizwe leMelika lithi lizaphuma kunhlanganiso ye-UNESCO ekupheleni komnyaka ozayo. UHeather Nwet, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olwe-State Department, uthi inyathelo leli lenziwe phezu kokuhlolisisa ukuthi eleMelika lidingani kunhlanganiso le. Uthi okunye okwenze iMelika ithi izaphuma kunhlanganiso le yikuthi ilesikwelede esikhulu kakhulu se-UNESCO esifika izigidi ezingamakhulu amahlanu namachumi amahlanu amadola, $550 million. Okunye njalo uthi ukulomthetho ovimbela eleMelika ukuthi linike imali inhlanganiso elelizwe lePalestina phakathi. UNwet uthi kukhanya engani ilizwe le-Israel likhangalelwa phansi kunhlanganiso ye-UNESCO. Uthi inhlanganiso ye-UNESCO yayithula ukuthi indawo yedolobho lakudala eleHebron njalo lengcwaba elibizwa ngokuthi yi-Tomb of the Patriarchs ngokwePalestina. Uthi lokho kwakhahlameza kakhulu ilizwe le-Israel. Uphinde wathi uMongameli Donald Trump ufisa ukuthi kuguqulwe okuningi okwenziwa yi-UNESCO le-United Nations ukwenzela ukuthi basebenze kahle le nhlanganiso lezi. Loba kunjalo uthi ilizwe leMelika lizaqhubekela phambili lidlelana le-UNESCO njalo kalisoze liguqule elikwenzayo kwezemfundo, ezamasiko, ezembiko lakho konke okwenziwa yi-UNESCO.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo bagubhana ngamazwi abaqeqetshi bamaqembu asefinyelele kufinal emncintiswano weChibuku Super Cup. UPhilani Ncube weqembu leHarare City kanye loweqembu leHowmine uKelvin Kayindu. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uyalandisa.
Iqembu leHarare City lifinyelele kufinal yalonyaka yenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba eleBulawayo City nge-1 kanya kusemifinal yakuqala eqhutshelwe enkundleni eBaba Fields ngomgqibelo. Kuthi kweyesibili iqembu leHowmine linqobe leShapane Mine nge-3-1. Limpumela itsho ukuba isifiso sikamqeqeshi weqembu leHarare City uPhilani Ncube esokuba iqondane leqembu ake walisebenzela eminyakeni edluleyo eleHowmine sifezekile, njengoba phambilini kwemidlalo yangempela viki waphumela wobala ukuba ukhangelele ukudlala leHowmine kufinal. Lasekupheleni komdlalo wangomgqibelo uphindile njalo ukukhuluma ngokudlala leqembu leHowmine kufinal, loba nje lona belikhona lisadlala leqembu leShapane Mine kusemifinal yesibili.
Asingenelanga kufinal ukuba siyeqhubela iqembu leHowmine inkezo, njalo sifisa ingani uKhayindu lathi asizwele adlalise abadlali abangajayelwanga ukudlala njengalokho akwenza edlala leqembu leBulawayo City langeqembu leWangi.
Uncube uhle waqala ukukhuluma ngokudlala leqembu leHowmine ngesikhathi iqembu lakhe liphumelele kusigaba se-quarter final yenkezo yeChibuku, njalo kuthe ekupheleni komdlalo weqembu leHowmine leShapane Mine uKelvin Kayindu laye watsho ukuba ubonga inkosi ngoba labo akade befuna ukudlala laye leqembu lakhe yibo azadibana labo kufinal.
Sizadlala leqembu ebelivele lisithi lifuna ukudlala lathi, njalo siyabonga inkosi ngoba lokhu sokwenzakele. Sizabona lapho okuzawela khona induku locawucawu, ngoba kuningi okwenzakala phakathi laphandle kwenkundla, njengoba leli qembu esidlala lalo likholwa kwezinye izinto ikade thina sikhonza uNkulunkulu.
Iqembu lizaphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup lizathola inkulungwane ezingamachuma isikhombisa lanhlanu, njalo ngokwesithathu selokhu umncintiswano lo wavuselelwa ukuba iqembu leHarare City lingene kufinal ngemva kokuba ngomnyaka ka-2014 linqotshwe ngele-FC Platinum kufinal, kuthi ngo-2015 liphakamise isicoco ngemva kokunqoba ele-Dynamos. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Iqembu leNobuntu elihlabela umculo wembube eliwuxubanisa lowe Afro Jazz elilamalunga amahlano wesifazane liseMelika okwamanje, lapho elizacula khona endaweni eziningi ezibalisa iNew York, Florida, West Virginia lezinye. UNkosazana Duduzile Sibanda, isikhulumeli seqembu leli, uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Zisa, kolo becha, izinana, kolo becha, zonke zomhlaba
nomama bay 5 abavele eZimbabwe kobulawayo and silapha eAmerica for our 6-week tour sasihamba nje endaweni ezihlukeneyo.
Singathi ke kwamanje selihambe ngaphi langaphi?
Sasifikele Atlanta, sasesiya ke Florida, Sarasota, and then izolo besise Washington DC eMaryland, namuhla sise Pennsylvania eErie.
Zathi zona zolobala, ake sizolobesha ukuthi zona zithini.
Lisuka lapho liyaphi?
Phambi kwakusasa mhlaka 27 sebese University of Vermont eBurlington.
Akusitshele kancane ke ngeqembu leni ukuthi lime njani.
Okay, nobuntu ngabo mama bayi 5 uDuduzile Sibanda, Joylin Sibanda, uHeather Dube, Zanele Maninga, lo Thandeka Moyo, sivela kobulawayo, njalo sihlabela imvube.
Iziyo futhumala ngeke angishiyetwa.
This is our first time to tour the America. We've been touring other countries as well. So, Europe, Belgium, Italy, Switzerland, Prague, and in the West GNA.
Singathi ke kuyini okwanenza lihlabela imbube.
Sananzelela ukuthi khona khona akula omama abahlabela imbube. Ikanti ke imbube kayibandlululi la kumdabuko nje. Omama babekhona bayihlabelayo, but when commercialization came in, yasi ke sithatha ngubaba. Ayisikho ukuthi omama kabayivunyeli ukuyihlabela. So lathi sasibona khona lokhu sathi hayi. Mana ke siyizame because futhi into ehlukileyo engakazi yenziwe futhi akulaseke bayenza beyaphumelela. So thina singabe ukuqala ukuthi siyenze siphumelele. So into nje enja enhle ethandwa ngabantu, so we decided to do it.
Singathi ke selile mnyaka emingaki lilonke khona?
Sesile mnyaka eyisithupha, eyi-6 sikwenza lokhu.
Umculo wenu utholakala ngaphi?
Ngingawuthola ku SoundCloud la ku iTunes ku internet. O lingayithola yona iCD ngokwayo National Flower Art Gallery kumbe Endaba Book Cafe lapha eAmerica. Ngahamba ku website yethu www.nobuntu/forwardmusic.com. Udinge ukuthi singaphi lapha eAmerica ubuye uzothenga iCD ngokwalo
manqi.
Lee mali ni CD kona?
Lee $20 lapha kobulawayo lee $10.
Mama base Harare lo ke ngunkosazana Duduzile Sibanda isikhulumeli seqembu labesifazane elenobuntu obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 esePennsylvania ngapha kweleMelika. Hayi, isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubeke sesonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Izakhamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo lokunceda ababhekane lobunzima ekubhaliseni amagama abo kuluhlu lokuvota ngocingo olungelanhlawulo lwama toll free lines. Iningi labantu bezansi emaNdebeleni lokhu lingakabhalisi amagama alo kuluhlu lwabavoti endaweni ezibalisa insiza kanye lengxenye yemzingwane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngilithiya ku Studio 7 Live Talk lilo Ntungameli Nkomo, igama lami ngu Chris Gande, lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.